Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 2 kumbimbitho 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Udlakela oluningi kube lilizwe liqalwa yizanupiye kumbe zinhlangothi zikahulumente ezifana nakozetherapies yikwesi ujwayeleyo khonaokuthi kokwenzakalayo.
Abasakhulayo be-MDC ababotshwe ngomgqibelo besetheswa icala lodlakela bazamiswa enkantolo namuhla.
Kuyamangalisa ukuthi khathi abantu belokho bebuya bethola kubafakwa kuquarantine bafakwa kuquarantine. I-quarantine le isebenzani vele nxa umuntu evele esuke khona ngale ebuya ngapha ekwazi ukuthi khona sike sathi asineni ukuhambelana.
Ukulaliswa esibhedlela komuntu ovele kwele China ukuze ahlolwe igciwane le-coronavirus sokudale ukungahlaliseki kuZulu weHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla le-MDC abalichumi lanye ababotshwe ngomgqibelo besetheswa icala lokubangela udlakela bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Abasakhulayo laba babotshelwe eshitungwiza eSt Mary's ngemva kodlakela olubikwa luqhamuke phakathi kwabo lamapolisa. Ibandla le-MDC lithi abasakhulayo laba bahlaselwe ngamapolisa besendlini yesiphathamandla salo uMnumzana Job Sikhala lapho ababikwa bebemvikela ngemva kokwethuselwa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi abe-MDC laba batshaye ibhasi yezubukoba bulala amafastela. Kepha isiphathamandla se-MDC uMnumzana Prince Dubeko Spanda uyakulandula lokhu.
Okwakuqala Nkomo ukuthi udlakela oluningi kube lilizwe liqalwa yizanupiye kumbe zinhlangothi zikahulumente ezifana nakozetherapies yikwesi ujwayeleyo khonaokuthi kokwenzakalayo. Akekho umuntu ongaba nesibindi kuleli lizwe sokusukuma esithi nokuthi ngiyehlasela izanupiyefu ngokuthi ngiyehlasela uhulumende ngokuthi ngiyehlasela amapholisa. Amapholisa wona lawo vele aze ebonakale sesicungwiza wona aye siyadingani kwakutheni babezweni ngubani. Yindaba bengawuphendule umbuzo ukwenza ukuthi sibakhulule ekuthini yibo abaqalisa umsini. Kodwa ngokuzwe esikuzwayo khathesi ngani amapholisa yiwo ahamba aqalisa udlame esitungwiza abantu batholakala sebengabagijimayo bedinga indawo zokucatsha nokuthi bathayelwane bengakwazi ukuthi kubangwani. So-ke abantu kwesinye isikhathi bayafika labo esikhathini lapho abathi khona hayi mani kanti ngenzeni.
Kodwa amapholisa athi achitha abasakhulayo laba ngoba babeqoqa ukwenza udlakela.
Abasiphi ubufakazi Nkomo? Into yonke kulomhlaba isebenza ngobufakazi. Amapholisa sokuyisikhathi sokuthi nxa bekhuluma ngezinto abakhuluma ngazo beveze sobani ukuthi hayi nampu ubufakazi esilabo okwayenzakalayo ukuthi thina sizwa kuthiwa khona kulabasakhulayo ababuthene endaweni enje sasesihamba thina ukuhamba kwethu esawuhambayo lathi sahamba siba singaka kumbe sasibabili kumbe amapholisa sasibathathu kumbe sasilithume bokwakuzimota ingazi zisiyadingani ukwenzela ukuthi lathi amapholisa nxa siwajaje kube feya hathi ukuthi khona bebe yibo abafuna ukusikela ukuthi bona abakutshoyo isikhathi sonke kuliqiniso. Kuyayenza ukuthi sibacabangele ukuthi banamanga laba bantu ngoba hathi abona ukuthi nxa sikuzwa konke ungani bona yibo abahambe baqalisa into yona le khathesi besuka sebengani bona yibo abahambe bayakuba ngama-victims. Yabasiphi ubufakazi sonke sinokububona ubufakazi babo? Sofaka sikaboni lutho ngaphandle kokuhamba bekhuluma besithi bona bathola abasakhulayo bebandlela ithize whether yilo lelo bandla abalithoyo kumbe kayisilo kakufela ongaba nobufakazi obugcweleyo. Sonke sekufuza ukuthi silalele bona kodwa sibazi ukuthi balohlangothi abalusekelayo abasekeli mahlangothi wonke olusuka kube kuludube khonapho ngoko.
Ngezinye indlela uthi kuhlukuluzwa nje kwamalunga ebandla lenu ngamapholisa lokho.
Uphume sobala amalanga amalutshana adlileyo ukuthi khona kule bandla labasakhulayo abangani basekele kakhulu ibandla leZANU-P F abathe bona bafuna ukuyangena ezindlini nemizini yabakhokheli bethu. Azange sizwe amapholisa ekhomenta ngaleyo nto not even ka-one. Ye sasesibona nje ukuthi hhayi ngakuye ukuthi amapholisa neZANU behambelana beyinto one. Kutsho ukuthi sesingabulawelwa abakhokheli thina sinjani sizihlalele. Kwangcono labo bakhokheli bethu xa besiyabulawa kube nabantu ababili kumbe abathathu nababeyakuba khona babe ngabafakazi.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda isiphathamandla sebandla le-MDC sixoxela ekobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-P F umnumzana Believe Gawule.
Asithi mina singacabangelini sikhulumeni ngokuthi bazahanjiswa ekhothi kutho ukuthi bafumaniseka bela macala athile abawethuleyo aqondana lemithetho yelizwe. Ngokunjalo asiyekeleni indaba leyo iqhubeke iye emakhothi khona ngale kuyethulwa amacala abo kuzwakale ukuthi uwaphi amacala abawethesayo la makhothi lawo ebe le ndima yawo ayidlalayo ukusho ukuthi ngibala amacala lawo bantu kumbe bala macala. Ezizinto zabaphethi lezi singazithatha nje sithi thina abantu nje kuphele babotshiwe ukuthi batholakale bebotshiwe nje mhlawumbe ngeke batholakale belezikhali kumbe betholakale benjani kumbe bathola khonokho kuzavela khonokho njengoba behamba besiye ekhothi.
Siyabona-ke abalandeli bebandla le-MDC bathi vele bayncindezwele okumangalisayo abavunyelwe ukuthi benze imihlangano lakhonokho kuveza ukuthi vele uhulumende kamnanga kakafisi ukuthi benze imihlangano yabo. Ubona njani khonokho?
Ayisikho lokho Gibbs. Imumo lowo esifundile ngalokho kwenzakale izolo ungakhangela vele kwenza lokho okuthusa amathaya khonokho abakwenza ayisoke kutshengisele kulokuthula khonokho abakubona ungakhangela into ekudlangudla made kusenziwa khona ngalithi batshaya lo zupukoyile kuze vele into yakhona iyatshengisa ukuyamati injalo uhulumende wangazavumele khonokho kwenzakale ngenxa yokuthi beseebonisa ukuthi bafuna ukwenzayo bafuna ukwenza leya into kajanuwari leyana eyadlulayo okwathiya khona izinto zonke zithabalele izikolo abantu balutha bayenzani konke lokhu anakwenziwayo yiko kuyabonisa ukuthi yiko abajonge ukuthi bakwenzela kathesi. Abantu abatshengiselayo ngokuphila bafuna ukutshengiselayo ngokuphila abantu abaphila nabo ezitshengiselela ngokuphila bethi amapholisa sihlukuluzile kodwa mina sesitshengisela ngokuphila zange sikijele lutho zange sitshaye muntu zange sizihlabela sizihambele emgwaqweni sijele ama-placards. Bantu laba abantu ababenzi khonokho bahle benze khonokho kade kusenziwa ngama-youth lab senza kujikijela izimoto etshaya uzumpo yokulala amawindi lokuzayo bechisa amatala hayi lokhona yokuthi ayibe udlwangudlwangu obungaphezu kwamandla ngeza kuvume khonokho. Uhulumende kumele avikele abantu avikele impahla zabantu ukuthi zingalinyazwa abantu laba abagangileyo abalanjengo zabo zokuthi bayatshengisela bona besenza ubudlovu.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla leZANU-P F obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Sokuqhamuke ukungahlaliseki kuZulu kulandela ukulaliswa esibhedlela seHarare komuntu ovele kwele China izolo ukuze ahlolwe umkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende uthi umuntu lo uke wethekelela e-Wuhan kwele China lapho okuqale khona lomkhuhlane. Kumaviki amathathu edluleyo kulomunye njalo olaliswe esibhedlela esifanayo ngemva kokwethekelela kwele China. Umkhuhlane we-coronavirus usubulele abantu abedlula inkulungwane ezintathu kwele China lakwamanye amazwe njalo usumemetheke wafika emazweni angamachumi ayisithupha agoqela awezwekazi le-Afrika afana le-Nigeria. Abanye bathi ngabe uhulumende weZimbabwe uyavimba ukungena kwabantu abavela eChina andubana umkhuhlane lo udlule. Bathi ukungena kwabantu abavela eChina elizweni kufaka umuntu wonke engozini enkulu ngoba kungenzeka ukuthi abe khona ongena lawo lomkhuhlane. Sexoxelo meli weSouthern Tone edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo.
kuyamangalisa kakhulu nxa kuyukuthi khona umuntu lapha sibona bavumelana sibili ukuthi khona abantu laba kabake bame ukuhambelana amazwe lawo mabili. So kuyamangalisa ukuthi khathi abantu belokhu bebuya betsoka kube bafakwa kuquarantine, bafakwa kuquarantine. Iquarantine le isebenzani vele nxa umuntu evele esuke khona ngale ebuya ngapha ekwazi ukuthi khona sike sathi asineni ukuhambelana. Lapha osokusethusa yikuthi khona nohulumende wangikhona yinalo thina kasimthembi. Yikho akasikwazi ukuthi khona umkhuhlwane lowo for sure umuntu lowo ephuma esibhedlela yethiwa khona kanawo umkhuhlwane eyabe engenawo yini for sure. Ngoba nxa enguye uhulumende oyekela abantu bebuya ngapha abe sesiba nguye futhi oza kuthi hayi kala kaphume. Thina khonokho asitrusti khonokho. Njengami mina vele emelela abantu vela ngitrusti uhulumende lowo ngoba ngikwazi ukuthi khona mphela abantu laba abangamamenemeni bala ukuthi kuruku siyafa lapha elizweni asikwazi into abasicabangela yona. Laba abantu bazasibulalisa lapha siyehluleke lokuthi siyelaphe lo mkhuhlwane ukubone kwenzayo.
Ngamanye amazwi uthi abantu abavela kwele China kabamelanga bavunyelwe ukuza eZimbabwe lanxa beyizizalwane zeZimbabwe.
Ngabahlale khona ngale eChina lapho abahlala khona kuze umkhuhlane lowo uphele kuthiwe khona akusela babe sebeqalisa ukuhamba. Kanti vele bajaheni ukubuya ngapha bona bevele bekwazi ukuthi khona kulo mkhuhlwane babe sebejaha ukubuya lapha eZimbabwe nxa bevele bethanda iChina indawo bengahlali khona ngale. Kabahlale khona ngale umkhuhlane lowo uzophela bengabuyi ngapha bekwazi ukuthi khona kulento embi lapha eyenzakalayo. So thina khonokho kuyasiyetusa ukuthi khona kathi bavele balandani ngabahlale khona ngale.
Njengelunga ledale lephalamende selike laluphatha yini lolu daba waveza imbono yakho le ephalamende?
Sike sakhuluma abanye bami bakhuluma sibili sazama ukusukuma ukuthi sikhulume ukuthi khona lapha madoda umkhuhlane lowo sizayenza kanjani njengoba sikwazi ukuthi khona amaChina vele iZimbabwe selikhaya labo sikwazi ukuthi kule mkhuhlane abanye basukuma abethu ayaziphofu abangaboniyo into yasebe siyikhuluma badlala befake ipolitics ngesikhathi abangafanelanga bafake khona ipolitics. So udaba lwangikhona lwasoluphela singazange sikhulume. So kufuze sikhulume futhi nxa engafuni befuna bengathandi siyakhuluma kuphela kwenzana kusasa kwenza ukuthi khona kusasa kulaso kukubi ngabe sebekwazi ukuthi khona sake sakukhuluma lokho bayana njengabe ngebhora zona ezizi kathe sesibhaliwe lapha elizwe lonke siyabatshela kwale parliament ukuthi hawu kathi madoda andibonini but abazwisisi. So sokufana lo mkhuhlwane yona lowo babona engathi into yokudlala abantu labo.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthern etale lephalamende. Uhulumende yena uthi uxwayisa abantu abalengwendo ukuthi bake bame ngazo kancane. Uthi ukuhamba-hamba kwabantu besiya kwamanye amazwe kungabangela ukumemetheka komkhuhlane lo kalula. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa akobulawayo abophe abesilisa ababili abetheswa icala lokugqekeza ezindlini ezilijumi lanye bantshontsha impahla engena ku-55,000. Abasolwa laba ngumnumzana Brandon Sbanda lomnumzana Kelvin Ndlovu. Iphephandaba leli libika njalo ukuba ilunga lezaphu umnumzana John Ndebele owafela kwele Malawi ngo-1977 ungcwatshwe kakutsha eplazini le-Denver duzane lakobulawayo izolo. Amathambo kaNdebele agetshwe kumaviki edluleyo alethwa eZimbabwe. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi be-Studio 7, mina ngubhanda moyo komnyama kugwamagwama village Wat Makuleli, Wat 9, Dolwane, Plumtree, Wilima West. Yeah, mina ngibona nganomhlaba lo eZimbabwe. Kuke kuzanywe nje ukuthi zonke indawo zasemareserve zibe lamarigation. Noma singamavila, sibonakale lapho ukuthi singamavila. Kuzima ukuyenza amadamu nje anga idamu libe le-irrigation, idamu libe le ezinye indlela nje orimigodi, abantu bazilimele bakwazi ukuthengisa, abantu abalamandla and abanye asilalo ulwazi lokuthi sibone ngempela ukuthi uma kuthiwa kule-irrigation. Khona lapha mina esindaweni yakithi eBulilima West kule-irrigation kogambo kuphela yiyo engiyaziyo. Ngidlule kona ngoNovemba abamama lana bebethengisa imumbu. Kukuhle kakhulu, kukuhle sibili. Bayasebenza abantu babengancediswa nje kuma-irrigation lamadamu okuthelela belwisane lendlala ukuze i-government umthwalo ube lula. Bazazithengisela laba bantu badle futhi lapho bafundise labantwana. Isicelo sibe sikhulu mina engisibhekile ezweni leZimbabwe la.
Salibonani, salibonani emsakazweni. Hayi, elikhuluma layo ngula Ki wakwaDube. Mina ngilapha eGwande Magwe, lapha esigabeni sikaMathema ngaphansi kwaChipsane Magwe. Mina lokhu-ke hhayi angivumelani la kwesintu ukuthi angiboni kuhamba sibilika, angiboni sibili kusenza ukuthi lapha kube lokuthi-ke abanye kube lezitolo zabo kuthiwa zichiphile njengamasosha, amapholisa, ama-civil servants ukuthi-ke bebe labo belezitolo zabo bathenga zodwa. Thini kanti siyisizwe siyafisa ukuthi ngako konke kuyalinganiswa, sonke-ke sithole izinto ngempahla ngemali ethengekayo, kungabi-ke ngokuthi ubani uthenga impahla ezichiphileyo, ubani athenge-ke ezidulayo. Lokhu-ke ngesithi ngawo uhulumende wethu kuthatha sibingele ihlolibanzi kakhulu ukuthi abonti ngasonke siyafananiswa wonke lamasosha lamapholisa njengayo wonke umuntu okhona eZimbabwe njengamaZimbabweans ukuthi sithenge okufanayo. Lokhu yikho sibile ngikubonayo ukuthi hhayi nxa uhulumente engenza njalo ke elizweni hhayi uyabenze into enhle kuye wonke umuntu, hhayi ukuthi kube nganxanye sengani kuyakhethwa olunye uhlangothi. Ngiyabonga emsakazweni.
Ukhuluma ngu-Dr. Mbethu. Ninjani basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli kumagumbi amanomhlaba. Ngikhuluma nje nginokudala uma ngisizwa ukubhanwa kwama-stadiums vela kithi. Usibuhlungu lo kuyayangisa. Mina ngazi ukuthi kathi impela kusuka kuthini impela ebantwini bakithi. Ungabheka umgabe use wafuqwa, sifuqwa ngamasosha ukuthi aphume engafuni ukuphuma. Manje sesibona ne-stadium sesize futhi sibanjwa ngamandla ukuthi sizi-upgrade, sizidlulise, sifake nama-toilet, nama-bucket seats, size siforswa ukuthi sizenzele nje sodwa nje sikhululekile nje. Lathi ngesikhathi ukuthi hayi izinto ziyathuthuka, nathi ngesikhathi samanje ithi sibheke izinto zesithetho sabantu sizi-upgrade sisodwa nje, kungabanga ne-pressure evela ngaphandle akukho. Nangazi kwenziwa yena.
Siyabingelela ku-Studio 7 kudubeka indlala kodwa bakithi sesifile. Nyamsekenda lo muntu womthwakazi okhuluma izulu la ukuthi ngani sibili, kukuthi ngani kuyatshintshwa sibili. Ungasakhuluma ngama-election olokwakazi uvote vele mana lokuthi uyadlala kuyehluka ehlethi iphume eZimbabwe thina amandebela esidubekayo. Nangafela ngoba bamncane bami nge-ground nxa ekhuluma seyendaba ye-ground yandida kabi. Yazise ubuhlungu sikuthi ngani sibili bengayenza kanjani ukuphumele bani bayafika ngapha lami kanje ayifaka i-signature yami.
Sanibonani ku-Studio 7, ninjani? Ngikhuluma noMpofu ngadlangadle yagomadala. Lesi yisicelo. Eyi, ngiyacela angazi isicelo sami lesizozwakala kahle. I-South Africa kulezi nsuku iyahlupha ngogetsi. So ezinye indaba uthole ukuthi intambama kunje njengenamhlanje alukho ugetsi, luyahamba ngo-5 lubuye ngo-9 ebusuku. So isicelo sami angazi ukuthi lingakhona ukuthi izindaba ezikhulunywe manje ngo-7 ngo-7 lifaka ama-audios emafonini ethu sizwe ukuthi bekukhulunywa ngani. Ngacela lathi njengabalaleli abakhulu ukuthi sicela lisicabangele ugetsi solusihlupha.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isithunywa somanyano we-United Nations kwele Eritrea sesichotoze uhulumende walelo lizwe ngokwephula amalungelo oluntu ngendlela ezigoqela ukudlwengula abesifazana kanye lokucatshisa abasola ibandla elibusayo. Amaphephandaba kahulumende wele Syria athi kule ndiza mtshina zebutho lalelo lizwe ezimbili ezidutyulwe zawa libutho lakwele Turkey izolo. Abatshayeli bazo basinde ngokweqa besebenzisa ama-parachutes. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Obekumncintiswano okudinga ozamela ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lukamongameli ngolwezi, umnumzana Pete Buttigieg wazise izolo ukuthi usephumile kulumncintiswano. UButtigieg uphume kulumncintiswano ngemva kokunqotshwa kukhetho lweSouth Carolina ngomgqibelo. Umnumzana Joe Biden nguye onqobe kukhetho lolu ngesilinganiso esikhulu elandelwa ngumnumzana Bernie Sanders, yena onqobe umnumzana Biden labanye eNew Hampshire laseNevada. Ukunqoba kukaBiden ngomgqibelo kumuphe umdlandla ngoba ubekhanya eselahlekelwa lithemba. Kusasa khona abebandla lamademokrasi laba bazanqikilana kukhetho oluza kwenziwa esigabeni ezitshiyeneyo olubizwa ngokuthi Super Tuesday. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume ingcweti kwezombusazwe, umnumzana Efidela Ncube sambuza ukuthi kungaba sokuyikuvuka kukamnumzana Biden yini lokhu.
Uyamthembisa kakhulu ukuthi angabe sevukile ngokuba vele iSouth Carolina iyayikhangelela ukuthi isengamupha ithuba lokuthi ancintise siyaphambili ngokuba injengalokhu abantu bethanda ukusho ukuthi njenge-America inabantu abamnyama abaningi, inabantu ama-Latino amaningi, inamakhiwa amaningi, iveza ukuba yi-America ngokwayo. Ngakho-ke unqoba kwakhe kakumangalisanga. Okungabe kumangalisile isikhala sivulileyo usuke wanqoba ngesibanga esikhulu kakhulu okumkhuthazayo esiyaphambili okuza kwenza kube lula ukuthi azuze lezimali zokuthi ancintise, ikakhulu njengoba sekusiya kuchaya kakhulu kuzaya okhethweni lolo okuthiwa yi-Super Tuesday okuyabe kuthinta khona ama-states amaningi kakhulu.
Yena labantu abafana labo Bloomberg bakhanya benatha mthombo munye. Ubona uBloomberg eqhubeka ethola abasekelo kusiya phambili kumbe bazabalekela kuBiden?
Ngibona kuzavela kahle kuSuper Tuesday njengoba ubaba uBloomberg efake kakhulu ama-TV adverts ezikhangisa kakhulu kumabona kude kutelevizini kakangeneli ukhetho olunjengalolo esilubonileyo lokubona evada ukuze kubo-South Carolina. Uzabonakala kahle kuSuper Tuesday ukuthi kambe imali yakhe leneni kangaka ifakileyo esi-500 million ingabe incedile yini kumbe kayincedi. Kanti-ke njengoba usisho ukuthi banatha mthombo munye bayilokho esingathi thina basesiswini sendaba basesenta abekho ngakwesekunxele kumbe ngakwesekudla kwe-Democratic Party abafani lo-Elizabeth Warren, abafani lo baba uSanders abangokwesekunxele kakhulu. Abantu abaningi besaba ukuthi nxa ngabe kungavotelwa ubaba uSanders abe nguyoncintisana lo upresident uTrump kuzaba lula ukuthi uTrump awine ngokuba ama-Republicans amaningi avela kuma-state la ngaphakathi kwe-America angeke azavotele umuntu ozibiza nge-socialist. So-ke kuyamnceda uBiden kakhulu esiya phambili, kodwa kuzamele phakathi kwakhe lo Bloomberg kube khona ophumayo ukuze kube lula ukuthi babuthelele abantu babo one ndawo bangabe bechithekene endaweni eziningi.
U-Elizabeth Warren uyatsho ukuthi usesandleni sokunxele lo mnumzana Bernie Sanders, kodwa njengoba ekhanya enqotshwa kangaka nguSanders engakatholi lutho, kasikafiki yini isikhathi sokuthi aphume kulo mncintiswano?
Kuzavela kahle ku-Super Tuesday, kuyasondela ukuthi kucace ukuthi aphume kumbahlale. I-Super Tuesday izagela kakhulu ukuthi ungabona sekusela abane humba abathathu kuphela kusiya phambili ngokuba bazachithelwa abanye kakhulu laba bangakawini lutho. Kungafika leso sikhathi angawini lutho njalo, imali yokuthi aqhubeke ekhampeni esiya phambili ngimthi sesiya phambili uzabe engaselayo.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Fana wesikhalangeni uMashali ehlabela ke kamnandi lapho esiqibela izindaba zekuseni. Kodwa sithanda ukuxolisa kulabo abavame ukusibukela kuFacebook ngoba lamhlanje imitshina yethu ibingasebenzi. Kodwa siyathembisa ukuba nakusasa izaba isilungile, ngakho libukele kuFacebook. Ukuziphetha ezekuseni-ke sikhangele bezihamba phambili. abasakhulayo beMDC ababotshwe ngomgqibelo beseteswa icala lodlakela bazamiswa enkantolo namuhla. Ukulaliswa esibhedlela komuntu ovele eChina ukuze ahlolwe igciwane le-coronavirus sokudale ukungahlaliseki kuZulu weHarare. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamilinkomo. Asibeni sonke njalo kusasa. Litshone kuhle.